Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa, ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyakumele ukuthi abe le uniform epheleleyo, izicathulo, amabhulugwe.
Izikolo ziyavulwa namuhla, ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees.
Ungananzelela intatheli indaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbele yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba zeZimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zase-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla, abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Ngakolunye uhlangothi, abazali labo bakhala ngokukhwela kwama-school fees kanye lendingeko ezigoqela ama-yunifomu lengwalo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni yama-Gumtree Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi ababalisi abala mali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo. Ababalisi bathi bafuna ukuhlawulwa amakhulu amahlanu alamatshumi amane amadola emelika i-$540. Umkhokheli we-ATUZ umnumzana Obed Masaraure, lo mkhokheli we-Progressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firashow batshele iphephandaba le-Newsday ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees. Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxele umzali oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Zonke izinto ziyaqansa, ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyakumele ukuthi abe le uniform epheleleyo, izicathulo, amabhulugwe, amayembe, amajezi, njengoba kunje kwisikhathi somqando. Konke khonokho kudinga imali, njalo abazali imali abangelayo naleyo. Siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo abafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithole imiphako le njengoba besuka kusesekuseni. Abanye bafunda ezikolo ezikhatshana, so basuka bethwele imiphako lapho, ngakhangela isinki, ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho, kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile. So konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje. I-transport la sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile, kubonile ukuthi kumaviki aphelile idizili ipetrol ibikubo $1.60 something, kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konkana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa, ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi, ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into, le mali yezisebenzi, ngoba la iphuma khona phana emali ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubekele ukuziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqhathanisa lokuthi emkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqhathanisa lezinye izimali emikambo lapha, kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu. Kodwa nxa sesiyiqhathanisa lokuthi emkambo, kungabe kuyimkambo lemnyama leyensita, ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke lo oyabe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqhathanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphongi ukuxegaxega nje nxa siyiqhathanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehlehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphunguntengantenga nje nxa siyiqhathaniswa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olweWorld Press Freedom Day, ezinye zikhala ngokuthi uhulumende uloke ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena oke wathwaliswa nzima ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngempelasonto befuna ukumdathela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Kindness Baraza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalist Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu esile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television eSouthern Africa la, esaqalela o-South Africa, saqalela o-Zambia, bonke laba sebe lama television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esikwenzayo, sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe, kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli zindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
unganandzelela intathelizindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbele yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. U-Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intathelizindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho oselitshintshile, uhulumende ukhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona. Lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba, imisakazo ye-radio ne-television ibe khona ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi, bengagcina bengasabafuni sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba liphephandaba i-radio station ukungayala ezehlulekile yedwa umuntu bese livala. Ukuthi uhulumende yena uyothi kathesi buyani lizocela lizobhala ukuthi lifuna i-television station yomthetho okhona. Engiyekela ukusho njalo utsho ukuthi sisabelokhe sile 1 television station yethu i-ZBC ukumbi sile 2 le-Jive le singakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokuboshwa kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokeli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasfanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMogale Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izani yasi siba lecinga lokuthi kungcono sitshise indlu uma sifuna ukubulala igundwane. Lokho ngitsho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize amakhampani, industry, le-commerce, lemisebenzi eminingi, ama-mines, le ndawo eziningi okulinywa khona lamabhenki, badiliza ngabomo besenzela ukuthi i-ZCTU iswela abantu kakhulu kobulawayo ethi kule ngcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusilela amakhampani, amakhampani amanye asuswa aya eHarare, amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bona abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeqachile, sebeziqhatha, abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu baretrenchwa, baxotha imisebenzi, bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe, bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, licinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo, or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi zano vele sisesaba isithunzisayo. Ngibonile izolo ku-ZBC ubaba uMnangagwazi represented kanti abantu bahola nothing bazingqoqo zomlomo yiko ke abantu abaningi libaza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo ngitsho lokudla ngitsho lokugada kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli edesebekanya ngani yibo amaqhawe abasebenzi siyabonga amahlabi ezulu lonke elithe gwaqa lezwa isipithi sezfctu isipithi leso ngokubona kwethu edesiqondile sibili kodwa sesifuna ukuthi si landeli
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni iNews Day ithi umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla leZANU PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. iNews Zimbabwe ithi abasakhulayo beZANU PF kanye lamapholisa batshaye amalunga eTriple C ekade ekhankasela la uketo lwa mabai elections ku ward 7 eHarare izolo. Ikroniko ivika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle ikakhulu ke abangani bami bonke abaselubhani hey bakithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi usabheki kade ngu-chairman khonapha emchibini e-Adventist Primary School hawu bakithi kufawula mahloni kufawula isithunzi sobunyama Satan umubi kungasenani hlobo zami ngegama likaJesu uNkulunkulu kasiduduze sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngobuningi kuthaza umakhelwane wakho umntanakho isihlobo sakho siregister nini sizame ukufakela i-CCC izandla ubaba uChamisa nguye ukhanya e-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo iZANU PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama policies okuridima economy kanti sisalela amabhenki anganiki iprofit lekela ukubona kona ukuthi ibhenki ayiniki iprofit amabhenki uyasecharge uzulu amabhenki yomele anike abantu iprofit i-industry le-banking sector ngumuntu lomzawakhe ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye but iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke ele-good governance yesiyifuna yiyo yethu ele-bad governance ngekasathane esingayifuniyo ngiyabonga
Sanibona ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7, okhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuPaula kancane nje, nami ngikhona ngKwaZulu Natal, endaweni bathu kusenqotho, hey, ngisibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And then nami ngendlela engibona khona, abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi, bafuna siye kwelakithi le eZimbabwe. Amashangani, bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia, wonke umuntu ongasoze South African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabweni sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali, okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu besizwe simnyama sadubeka singaphasi kweZANU bantu benkosi. Lalibona into enhle bazali bafowethu nani nonke le votela yona iZANU PF yona le ebulalelizwe ibona into enhle na. Yebo singapha ngasemazweni akwabanye abantu kodwa siyofisa ukubuyela ekhaya thina ukuthi silaphe siyobona ukuthi sinjani sikhulume sisekhaya kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota sizovota sizovotela bani mina ngokufisa kwami ukufisa ukuthi ngaleli lizwe leZimbabwe lihlivele linikeze izandla zabelungu liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith izinto zakhona bezingani ziyakhanya ziyacaca hayi ngiyabonga ku Studio 7
sebenzi zethu ezinhle ezisenzela smart sesithokoze lati ngivuka njani ngitshone njani futhi lonke nje abasakazi beStudio 7 embathanda kakhulu ngayo uthiwa futhi sengayingababukena khathi angazembabukena embathanda kuphela ngokusinika indaba ezizohloza ezihle kangaka kake ngiyendabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu ngifuke endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu imota ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu abantu bazakhala beze bethule ezilongo kulomthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni akungeke kwafa kwaphela kuinto konoko ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudriver but sengalimala isengayekeli ukudriver kathi ezingisihlalele kodwa bengingudriver lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabemshikashika lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika kodwa ke into enganginanzelela amadriver amaningi lapha eZimbabwe ama license amapolice abakwazi ukuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi abadrive amakhombi lapha kabala ama license vele andibayakwazi show mistake ukuthi ba drive bengalama license abafana laba ba drive ama license awo imali yokubhadala ukudize emapoliseni bagcwala kuma road block bayakwazi kuyadlika kulendlela okhona ungaladlelwa ngike begcwala ku road block yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo 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 madoda yithi ka studio 7 njani ngaphisa kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu beyilayela nje izikhathi ezezimzimu ikhuma ngabantu abatshontsha izinkomo nembali siyatshontshelwa sibili odonki laba ombuzi laba siyatshontshelwa siyatshontshelwa ze abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezinye izinto ezinye inkomo ezinye idonki ukuze umthethi khona hayi engihambe emaphoyiseni athekwa ngizigcine okwesikhathi esinganani nokuzigcinile zidingiswa nga kuze abanikazi abazidingayo bezibone phela lona uyahlala uzibalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngangithi khona ngani uhulumeni njengoba nakathi esuka amabrenda lawa kancedise ngoba imisebenzi yakhe esimbathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongoba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kwesabeka idonga ezinye othola idonga indala isivuza igazi isisukupha kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abadala ikhona beright abakudaba ikwazi ukwenza i-African magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salibonani salibonani lonke kwistudio 7 amagumba mani omhlaba olubingelelayo Mike Sanda hayi ngiyabonga konke bonke abasakazi nje lonke basakazi ngabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyabonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela abalingelelanayo emafonini kanti umuntu nangumlingelela hayi ngalafoni ngakhuluma layo komakhelwane kumbe njani kulokuthi lathi size ukuthi ukhuluma nani labantu abalingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi le topic eyi-one every time kulo baba lo othlalithi singazi ukuthi i-MDC so mina uyangixaka ngoba vele kuwusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa ramaphosa kulivenda uyabusa naye e-South Africa engicabanga ukuthi la bantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi kula mavenda ona lawo akhona kodwa kukhathelekelanga ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele busa ngamashona ngamashona until end of the world angikuzwa duzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi owetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uza kwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu beUkraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele Ukraine bayedinga ubuphepheli phandle. Sixoxile ohlaziya ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Ukuba ngunkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungu-first lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa ngu-Joe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye isikhathi ezinye izimpi esaseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngomama njengokuthi khona i-World War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubaren ye-machine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zase-Ukraine lezi zisemazweni afana labo-Romania labo-Slovakia laphana ukuthi akahambe ayetshengisela njalo ayebacomforta njengoba sesazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazimisela ngaso ukuthi licela iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu liyabe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuye kwenza ukuthi udisturbe inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho-ke ngibona ingathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu kujwale ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo-first lady laye ukuthi akahambe ayefake isondo lakhe akwenze kube lehlonzi ukwenza ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano ofanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osekusuke kwaguquka namhlanje. Sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yaseduswa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa. Okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane. Okuyinto efana nale sake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zayahambisa Cuba. Kodwa ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba. Kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika nabo babethembisa ukuthi iCuba ngeke iqhubeka isenzo njalo bazahamba bayehlasela. Kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo. Impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe laseUkraine ngendlela elidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungawukuthi into lena eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelana okwavela kwavunyelwana ngazo okungaso zivumelana esiyabe siqala kathesi okuyisivumelwano esavela savunyelwana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwano ezakwenza ukuthi impilo iphele. Okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona ngathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Diva Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama school fees. Kunanzwa usuku lwe Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zeUkraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.